VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
Zulu, umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare. Lokhu kuyasingisela ukubana lo mkhuhlane mkhuhlane oyingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe yisizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane le-COVID-19 eHarare.
Singeke simise abantu ukuthi vele bagade zuko, imota ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi ungangeni ebantwini omkhuhlane. Akuthi udriver abe elo mutshanyana wokuphuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus. Ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe yisizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwelemelika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma nawumsakazo oweZBC. UZororai Makamba obengowesibili kufunyanwa elegcikwane leli kweleZimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwelemelika lapho anakekelwa ukuba angabe elithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu waseZimbabwe engozini yokusabalala nokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Makadorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisana lalo mkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Siyezwa ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gciwane. Funa ukubamba izandla kumuli yakomakamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuthiwo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwempiko ku-ZANU-PF umnumzana Jakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebezakhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esezilabantu abaningi.
I can assure you and please take this for my words. The senior heads of departments at the party, including senior leadership, met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo, ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Ngoba nje eZimbabwe selilabantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19, abaningi lokhu bengayitshayi indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso yokuthi lawa yiwamalanga okucina. Semalangeni okucina lawa abantu bamelanga belahle ithemba ngoba babelithi the righteous shall live by faith. UNkulunkulu wakhuluma sithi ukuthi kuzaba lemikhuhlane engalaphekiyo but singabi lethemba ngoba uNkulunkulu kangeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Mary Sithebe uthi uhulumende sokumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaligcikwane.
Ana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako, ngoba siyananzelela lapho kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale, akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani nakwe German ukuba alise ukumemetheka kwalo mkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy nakwele China lapho okuqhamukele igcikwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ele Italy livale imingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa ezitaladini labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke. Lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni labathengisa ezitaladini labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Deborah Mukasa usichasisela okuphume kulo mhlangano.
Umhlangano esasilawo lo minista umama Sithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo we-coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalowo mkhuhlane besixwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalowo mkhuhlane. So sasingathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo njalo abathengisayo bagcwele ezitaladini?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi siyenza njani. Njengoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngase yathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sisichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudemand khona lokho ukuthi seza ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prices. So besizama ukuthi sikhulume lomama ukuthi hayi kazama ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prices ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanisa ukuthi bayathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besixoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-City Council ikayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besusho khonaphana bephiwe ezinye izindawo. Laye umama laye khulume ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule. Labe-City Council laba babekhona, ukhona owayemele i-City Council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akhona, abafuna ukusebenzisa ispecial abasebenzele egodini bakwanisa ukuthi bethole amanzi ezimpompini zemahofisini e-City Council. Sile hofisi liyane se-Jackmore esetshenziswa eyiyo eyethu lapho esibhadala khona, lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela. Bathi bavula ukwenza ukuthi sithole amanzi. So kuningi nje sasiphongukuxwayisana nje, kwakuyikuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda, njengezisebenzi, sofuze sithandane, sazane, sazisane, singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise, simphathise, engavali umsika wakhe, ngoba engavala abantwana bayakudlani. So nxa ezele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezupco kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakobulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane le-corona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Atlas Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eChova Mbayiwa uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyagezisa abafana nxa sethu bagezise izimoto zabo nesapho phakathi labo magezi nxa abantu bengena abantu babatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo nxa likwehlela nithi shona mina xawulani ezimoteni yikho esibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uzupho laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yikorona. Hey manje thina udubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagada uzupho siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale le-Senate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lo mkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokho bekhanya bephithizela behamba kakhulu abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport bagada ozupho bahamba beminyene kanti ke izicebiso zithi zona abantu akufanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo.
Oh njengebukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo wecorona tili ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uzupho kade singikhuluma xa singahamba ku 6 avenue lapha kugadelwa khona amabhasi kugcwele different kind kule Phumula kule Magwegwe kulani abantu labana there more than 1000. So indlela engiyibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus leyi.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simise abantu ukuthi vele bagade uzupho ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangeni ebantwini omkhuhlane akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokuphutshuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegcikwane le-corona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalo mkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke kodwa ikakhulu kobulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathele umsebenzi eseTonegrove singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegcikwane le-COVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala eleli gciwane eHarare obevela kwele Melika. Imele iStudio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlale emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacisha umlilo, abatshayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNiger lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcekwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweleTogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba kwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga. Kodwa kathesi lenalisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kambimbi kamazwe omhlaba ekhankasela ukuqeda kodubo lomkhuhlane wophepha we-TB, uZulu weZimbabwe uthi alwezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
It's a disease enkulu kakhulu eyibanjwa lokuzeni i-dust abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le-TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olugcina luhlasela ngitsho lemboli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhonapho abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezeleleyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokhu zeni i-TB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokhu zeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in tobacco.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi etshiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe ukuthi labaqhatsha sebekhona emapulazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect
the sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo sisebenzelana labaqhatshi emapulazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
uDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenqatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana lalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le-Chamber of Mines ukuze izisebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak, it was around 550.
This is the Mogusugela 500. Gu 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphikayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where we
have ilaba abasebenza bezimele bengilahlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amathumi athoba munomunye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzela emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamajomi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi umongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe ngumongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kwesiphathamandla zikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, umongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kwele Namibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Geingob Nkob eVindhoek. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomongameli João Lourenço oyi-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kuconule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. Umongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHabroni okwamalanga alithumi lane. Kaso kaphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. Umzana Sifas Chuma esabantu seZimbabwe eHabroni uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba ujengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamathumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomongameli, and kufana lobaba ekhaya ungachaya umthetho wena kube sokusuka ngowephulayo uyawusulula zindlela lo mthetho emolini. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sobuthungameli.
Umongameli Mnangagwa yena kawutshanga ndiva kuphuma elizweni ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebe khuluma lokhu bephinde benze lokhu. Umongameli ubethe is not nxa kungekho necessary won't be traveling outside the country, but we saw him on Saturday esiya ku inauguration yeNamibia. Sesizwile that ukuthi umongameli weBotswana has been put in self-isolation after to attend the inauguration, of which lie I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front. Siboning up.
Ugcubungula izombusazwe eseHabron umzana Lawrence Ogedize yena uthi owenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is it's a lapse
that
iqiniso ukuthi le impambaniso engeke yavikelwa njalo engeke yachasiswa ngisho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulisana lomkhuhlane lo uma ungelamandla okulisana lolutho okungcono ukuthi uwenqabele
when you don't have capacity to deal with something then the most important to do is to avoid it
bezama ukupha izizathu phezu kohambo lwabo umongameli bamazwe la bathi bekade behlangana ukuze bakhulumisane ukulisane lomkhuhlane we-coronavirus bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki ngokunjalo eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezu kokwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umngcele wemacelotshe duze le-Plumtree usuvaliwe kodwa oyiwe omkhulu oyiramokhobani kanye le-Plumtree lokhe uvuliwe Ningu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngimpotile ngezindawo uma sengena kwenye indawo ukuthi awuse Bolton
abantu balenkani ugovernment isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuki esitaladeni sibegcine befake imithetho ube yilockdown ukuthi bafake njenge curfew njalo ukukhala ukuthi loba yilibutho ibutho lingacela lifaka ukuthi likhuza abantu
namhlanje lo waphathi kwezikho nalebuyayo uhulumeni walapha ukhanya uzafaka umthetho omusha ukuthi ube yilockdown njenge Italy njenge Spain Australia njalo njile ilethe sokusana kwenzakalele Australia sebechala ukuthi ay lockdown la lapha eBritain ngabona yabuye
yabona labantu ye kokulo baba umkhokheli othi sibone zamtsimgenza uhlelo umkhokheli mbona zani kokona ukuthi zing ye baba umkhokheli kunja
yaphila iphila kube njani
hayi yaphila kakhulu sibi ye sobona akutshela abantu ukuthi ungathi khona pho njalo ukuthi usebenza
mina ngise Cape Town nje ngisebenza kwa Uber kase ungabheka ngibona lapha ngise parking indawo khona ipaki nje ngisele emotweni
abantu bagwele lapha eparking akula ngisho nethi ufake imask just show nje ukuthi hayi uyazivikela what wena ngwakho unga udrive abantu khona nge Uber awuthabi yini mzazi
ukwesaba ukwesaba ngesaba kakhulu ngesaba kakhulu and kwase ema airport angisala isibande airport
India.
Hayi bo ngizala nje ngoba kulapho unjani ingathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abekumzisi ile nje. Abekumzisa lapha eSouth Africa.
Hayi siyabonga kakhulu ke mkhokheli ungathi ngisaza mntana.
Ngulungu.
Yes, siyabuzwa kakhulu baba ke umkhokheli Prince. Umkhokheli Prince unjani? Yebo unjani eKapa kona?
Hayi kuthule kuthule kuthule. Abantu basezindlu.
Uthe kubaba ubonakele. Ubonakele? Unjani baba?
Heri zani baba?
Siyaphila ngapi kona?
Eh ngilapha elandizana la egoli la eSpring.
Kunjani eSpring?
Ah kuzima kuzima. Athi ngobhekise ngise hostel la na kuna naye umuntu oyedwa abantu bazivalele ezindlini la. Eh kuzima yabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalele ezindlini. Ma unokha bakubhekela amafasteli.
Yema toto. Kanye kulo kuzima ne?
Ah kunzima kunzima kakhulu asina namamaska uphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi umuntu ekhohlile
lokuqhawulana liyaqhawulana sibe la cala kuseleni eh
hayi hayi lana umuntu akaqhawulana lana sokunzima lana phela lana sesingaphezulu ka 400 so yabona ukuthi into yakho nasenzi
hey kunzima so nina lizivikela njani kulapho mtanga
hayi siyasiyenza kodwa siyathenga ngamamaska okusithengela ngemali zethu masi kuthule kodwa kusatholakali sokunzima
baba masanga ngona kuthengwa ngaphakathi
ama uhambe kahle wathola ezitolo uyakhona kwathola esifana nabo Shoprite lakhona kwathola ama mask nakho bo cash build la
phoke umkhuhlane lo uyangaphi igoli kona
hayi kunzima kunzima abantu mpela bathi uma bethola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bobheli jesi mpela ezokuvala impumulo ngoba kunzima kunzima
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balubona njani udubo le-coronavirus ukuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilaso. Osakhulayo uZororai Makhambe usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.